izanu ihlale phansi kulezi standing rules and orders committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yeparlamente ukuthi kusukela kumnyaka wonalo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi umnangagwa sinsungele eparlamente. Kathi manje nguhulumende njani obamba abantu abaphikisana lembono yabo ngentamo basikhanile njalo ukhangele umfumiri lapha wabotshwa umminista we-labour kuthi awuntshontshe imali ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana sezimbabwe sesibona ukuthi hayi sokuzaba lobuyelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakuvumelanga athonisiswe ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya. So yizo izinto thina esinkuzipikisa zonezi abasihlaya zona ngoswazi lesawuto levilevile kodwa asihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asibebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu.
Naso babugawulu yakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge-MDC libandla lenu kuyaqhubeka.
Abantu abaselazelwe ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuna ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endidanise kakhulu uchamise sitheni abaphethe amakhiye bayakhiya 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 ikhiye ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke ngaze ngathi ungaphi uthwangirayi. Uthwangirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngabe silamumonje phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto ngazite zaphambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele ukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi umnankagwa ngupresident waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa upresident waleli lizwe sesikhangele umnankagwa sopresident upresident welizwe lezimbabwe asimnikeni isapoti nalayidizeva njengekhulumende ngesikhathi zene sesikhona ukuze lakusasa omunye weni laye nxasekhethiwe naye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemxhasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kodwa lidla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe mama uMakhumalo.
Khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe njani ogawule beyibababusayo. Kanti thina siyi-opposition yini eseliyihlupha abantu yini eselibulala abantu lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina singena ngaphi thina. Ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitshiyeli ilifa lalidilidiliza kusukela 1980 kuzofike namhlanje akunakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo. Ikuzulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kukhetho 2018 lafaka amabhakani iZimbabwe yonke leyijikelele lithembisa uZulu omagetsi lithengisa uZulu amanzi lithembisa uZulu izibhedlela ezihlanzekileyo namhlanje selivalile izibhedlela zonke valiwe yithi futhi njenge-MDC anti nelivalileyo liqeda ukuvala bexotha amadokotela yithi esibaxotshileyo liqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo yithi esivala amagetsi anti nelivalileyo ngohlo kubhadala kwekuthi liyantshontsha nanku asila manzi njengakubula vela sakhulumi sengama-96 hours ingela manzi yithi esivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnankagwa yi-president ngoba kasopresident ngupresident wezanu kathesi ligifinisana londiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izani siyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona. So kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele ngebazi ubuhlungu bazindlala singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo sebeqiniso.
Babugawule akuyigqibe ngamafitshane kuyini abantu bezimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omutsha lo ozayo.
Sikhangele isikhathi lesi esikiso ngiyadana nje ukuthi udadewethu Makhumalo nxa ngisithi mina u-advocate Jamisa ubephume sithi yena amakhiya wakhiya lakhiya lapho mbese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabekhiya ukukhiya yikwenzani ukhiya kusokokuvala yini nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile 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 ukhiyeni anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini kambe thina singaphila in isolation singaphila singusimayedwa siyizinto ilizwe leZimbabwe nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphathe amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe ngezinye indlela bazame ukucho njalo lawo abantu. Xa sokusenzakala konke okusenzakala akusimangalisi ukuthi ama sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye. Kodwa ama sanctions la into endandi kuyijo ashuphekisa umuntu nje makhaza. Yibo kanti sina siya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumele ukuhlala phansi. Yebo phela kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapa. Abantu kanti bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yedemocracy eashwe ngumnankapa. Abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba